sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga ke uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimilo sishona. Kwalambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesibili mhla ka 6 enhlangula 2023 ngopresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
engingakuqonqosela ukuthi vele injongo yama deposit boxes asiye ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lamasefa ayijongani ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lokho singakuthi ivault yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqhakathekileyo esifanele ukuthi kanti ukubana kugcinakale ama necklace la adulayo mhlambe legolide.
Ingcwethi ezicubungula izomnotho zithi amabhokisi okugcina impahla eziligugu zilondolozekile emabhanga awe-safe deposit boxes kadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali.
Ngoba imali lezi ziyabe sezisuke zakhitshwa kulokuthi zisetshenziswe lapho kufuze zisetshenziswe khona. Abahlali kuma-mining communities labo bebe le-benefit nxa sikhuluma nge-revenue ephuma ku-mining.
Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kazulu lemvelo bakhalanye inkohlakalo lobusela obenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ubiwa ezaqhubekela phambili evaleni ngemva kokuba umahloli womthethondaba waphezulu o-High Court azise ukubana usafuna isikhathi sokuthi ahlaziye ukulethwe edale lakhe namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ubiwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu o-High Court ayazise ukubana usafuna isikhathi sokuthi yahlaziye ukulethwe edale lakhe namhlanje ngamagqwetha akhe kusicelo sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso esebheyo. Igqwetha lakhe umnumzana Love More Maduku utshele umthethondaba ukubana ungarivume uzimisele ukubana ahlawulele ingxenye yesigidi samadola eZimbabwe, Zimbabwean dollars 500,000, yesibambiso sebail ukuze athoniswe ivela emzini wakhe kulokuthi abeloke evalelwe. Ungarivume ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emine umthethondaba kamantshi oweHarare ngemva kokufunyanwa elecala lokushotshozela abantu ukuphatheka ekutshengiseleni okulodlakela ngomnyaka ka-2020. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi amabhokisi okugcina impahla eziligugu zilondozekile emabhanga ama-safe deposit boxes kabadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali kodwa adalelwe ukulondoloza impahla eziligugu ezingagoqela ugolide, indandatho ezilungiswe ngamadayimana ezithengwa ngemali eningi lokunye kumbe amaphepha aqakathekileyo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi lozulu jikelele bathi bagcina bebanjwa ngamandla ukugcinisa amaqubaquba emali emabhokisini lawa ngoba bethi uhulumende akasathembeki ukuthi bagcine imali zabo kuma-account awebhanga. Umnumzana David Ndlovu olebhizimusi kobulawayo uthi bazahlala bedinga indlela yokuthi bafihlele uhulumende imali zabo ngoba engabantshontshela.
Njengabantu abalamabhizinisi kufanele sihlale sivikela imali yethu. Sisesaba lokho okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lango-2016 lapho esatshontshela khona izimali zethu eziningi. Ngakho ke yikho izimali singazifaki emabhenki ngendlela. Abaningi lanxa bengahambisi uma-safety deposit box babewagcina esefeni kumbe kwezinye indawo ukwenzela ukuthi ihulumende nxa ingavuka ecabangiye ukuthi batshontshele izimali engabi lethuba lokuthi sitshontshe lezo zimali.
umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology i-NUST uchasisa ngokusetshenziswa kwama-safe boxes.
Sibona ukuthi uhulumende ufaka njalo uhlelo lokubana eluse kusetshenziswa kwama-deposit boxes. Engingakuqonqosela ukuthi vele injongo yama-deposit boxes asiyokugcina inkalakatha zezimali, ayifani lama-safe, ayijonganga ukugcina inkalakatha zezimali, ayifani lalokho singakuthi i-vault. Yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kanti ukubana kugcinakale ama-necklace la adulayo mhlawumbe legolide lezinye amaphepha aqakathekile.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho njalo eke wasebenza emabhanga kweleZimbabwe, uthi umthetho wamabhanga awuvumeli ukuba uzulu agcine imali kuma-safe boxes, kodwa umuntu kaphoqekanga ukwazisa ibhanga ukuba ufakeni phakathi kwebhokisi.
Ama-banks ale ngama-licenses awo ayavunyelwa ukuba le-role ethiwa yi-safe custodian role. Abantu bayabe begcina into zabo eziqakathekileyo ezinjengama gold rings, le jewelry okule value okungaba kuyikokuthakhethwa ngama armed robbers. Kodwa ama safe boxes ngomthetho weZimbabwe owebanking akuvunyelwa ukuthi umuntu efaka imali.
Umnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi weHabakuk Trust njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi uhulumende kufanele akhangele izizathu ezenza uZulu afake imali emabhokisini engathembi ukuyigcina ebhanga.
Akuliqiniso ukubana amakhampani amaningi eZimbabwe asegcina izimali zabo emabhokisini kwezinye indawo lapho izimali ezigcinakale khona. Ngeke sakhangela i-symptom yenkinga mbe problem lesikhanya impande yangkhona ukubana why abantu vele bengafaki izimali zabo emabhanga kumbe ezindaweni lapho imali engalondolozeka khona.
Imizamo yokuxhumana lebhanga elikhulu ele-Reserve Bank yehlule ngoba kobulawayo beqondise imbuzo yonke kusiba lukhulu walo umnumzana John Mangutsika obengaphenduli ucingo lwakhe. Kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Charamba ulobe enkundleni yebulenjini eye-Twitter ukuthi ukusetshenziswa kwamabhokisi abizwa ngokuthi ngama-safe boxes sekuyibhizimusi enkulu kulaba abakhangelane lezimali lamabhanga ngoba iningi lingasafuni ukugcina imali kuma-akhawunti awebhanga. Iningi lithi nxa liyifaka kukhanya engani yindandatho kukanti ngamaqubaquba emali engathuthukisi umnotho welizwe okwenza laleyo mali ingasetshenziswa nsuku zonke kudale ukusilela kwayo emphakathini. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela obenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu agoqela igolide lamalahle. Osokudale inkinga eziningi lobuyanga ebantwini. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso eMedia Institute of Southern Africa MISA kobulawayo lapha abahlanganise intatheli abenhlanganiso ezizimeleyo lohulumende ukuzoxoxisana ngohlupho lolu kanye lendlela olungenqatshelwa ngayo. Unkosikazi Rachel Jambo wenhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance uthi kulusizi indlela uZulu ahlupheka ngayo lona ilizwe lile notho emangalisayo eyemvelo.
So where is the infrastructural development to balance the level of minerals that are needed in the country?
Umbuzo osekuthini umnotho lo uya ngapi? Izibhedlela zethu zikusimo bani? Izikolo, amaklinika, imigwaqo injani nxa usiya ePhelalonga, eWange noma eMtoko lapha umnotho lo ovela khona? Akuhambelani njalo akusiseki. Ezimayini lezi amantombazana ayachiya isikolo esiyathengisa imizimba bedinga imali. Abafana labo besetshenziswa bona kufuze bebesesikolo. Amasiko ayalahleka ngoba akulamthetho osekela izakhamizi lezi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Precious Luphahla obemele inhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development othi uZulu kufuze athole laye inzuzo.
Ibhajethi yethu isukisilele singakwanisi ukuthi ezibhedlela kube le mithi ekwanileyo, ezikolo kutholakala amatisha, kutholakala amabhuku, ngoba imali lezi ziyabe sezisuke zakhitshwa kulokuthi zisetshenziswe lapho kufuze zisetshenziswe khona. Abahlali kuma mining communities labo bebe le benefit nxa sikhuluma nge-revenue ephuma ku-mining. Sifuna futhi ukuthi ekwenzeni imithetho njengama-amendment of the mining act yethu ibe lokukhangela abahlala ku-community.
Umnumzana Ngqobani Chabangu obemele i-Transparency International Zimbabwe uthi abomthetho bephulwa amandla ngabazombusazwe abavala ukubotshwa kwabo abahambisa imali phandle kwelizwe kungekho emthethweni.
Sikhathi esiningi senenzayo lokuthi nxa kuthi kulama outflows amaningi i-corruption yakhwela and abantu nalaba abombusazwe babagcina sebe-controla izinto eziningi, kugcine amacala amaningi engaprosecutwanga. Ama-institutions enjengabo zakhe, institutions like o-NPA, amapholisa, ezimra, kuyamele kube abe strong enough to respond to any forms of corruption or ama-outflows esiwabonayo.
Ekuqaleni komnyaka abombukiso we-Al Jazeera baphenye udaba lokubonisa indlela yabanye abasebenzela uhulumende abakhipha ngayo igolide ngokungekho emthethweni olwabizwa kwathiwa i-gold mafia, kodwa akukabi lenyathelo lokubopha laba. Umnumzana Whisper Mabhawudi ongumqondisi we-National Prosecution Authority kuhulumende ubike ukuba amacala afana la kunzima ukuwathutshisa kungelabo ufakazi obugcweleyo.
Amakhesi akhona siyawahlola, siyakhangelisise. Nxa umuntu lechala uyangena, akulandaba ukuthi umuntu ithe high profile kumbeni ikhesi eyincane, umuntu wonke ulecala afuza angene ecourt nxa kule evidence beyond reasonable doubt.
Umnumzana Deuteronomy Muchinesiphi, umqondisi wezemali kuhlangothi lwe-Mines and Development, uthi inkokheli zengatsha zikahulumende kunyanga edluleyo ziphiwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuphenya laba ababhidliza umnotho welizwe njalo bekhipha inzuzo elizweni okungekho emthethweni.
The actual mention that Zimbabwe is open for business, but it is not open for abuse.
Umongameli uthi ilizwe leli livulekile ukwenza ezamabhizimusi kodwa hatshi ngokuganga. Ngakho ke silawo ama-auditors ezimra abakhangela indaba zomthetho, silabo njalo abakuhlangothi lwe-Mines labezemvelo abe-ema lamapholisa. Ngakho lindani sigqibe uphenyo lolu, akusoze kufane futhi ngoba sikhuluma kanje uphenyo seluqalile kulabo abenza ukuganga lokho.
Abangene umhlangano wanamhlanje bagoqela intatheli izindaba abenhlanganiso ezimbalwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ezigoqela iCenter for Natural Resources Governance, Transparency International Zimbabwe, Zimbabwe Coalition on Debt and Development lezinye. Abenhlanganiso lezi bachaze ukuba umnotho welizwe uyachaphazwa ngendlela engekho emthethweni njalo kulezigidi lezigidi zemali eziphuma elizweni okungekho emthethweni zisiyagciniswa emabhanga akwamanye amazwe ngosomabhizimusi lenkokheli yombusazwe labangane bayo okumele zisetshenziswe ukuthuthukisa ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence ubikwa esehambise amaphepha akhe ukubhalisa ukubana ufuna ukuncintisa kukhetho lwama-primaries awebandla lakhe lama-Republicans. UPence ufake amaphepha akhe izolo njalo kutsho ukubana anganqoba kuma-primaries uza kutsho ukuba nguye ozancintisana nomongameli Joe Biden kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo aka-2024. UPence ubikwa eza balombuthano wokwethula umkhankaso wakhe esigabeni se-Iowa kusasa. Kubhidlike idamu elikhulu eleKherson kwele-Ukraine izolo, okulapho ukulesitishi samandla kagetsi esikhulu ngemva kokudubuka okwenzakale kule indawo ele-Ukraine. Lisithi leli damu libhonjwe ngamasotsha akwele-Russia alwisa kulelo lizwe, kodwa-ke lawo awe-Russia letesa ele Ukraine umlando bomba leyo ndawo. Iziphatha amandla zakwele Canada zibika ukubana umsebenzi wokulwisana lomlilo oziqhamukele wodwa emagusini alelo lizwe ngenxa yesigudumezi lokhu uqhubekela phambili. Lomlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu ngokutshisa amagusu angama hectares edlula izigidi ezintathu, 3.3 million hectares, okungumonakalo omubi embalini yengozi zonke zomlilo esezithe zenzakala embalini yalelo lizwe. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Kenya bebetshengisela emigoqweni eyesigodlweni salelo lizwe iNairobi bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla, indleko yokuphila eyansuku zonke lokukhwezwa kwemithelo okuzalethwa ngumthetho osekulolongweni edalele ephalamende owe-finance bill. Abantu bemaphandleni bathi sebephila nzima kungenxa yokuwa kwesizindo sedola leZimbabwe. Abanye abantu babikwa sebezenzela umathanda emaphandleni okuthengisa amajodo, umtshwankela, umviyo lokunye okuthakazelelwa nguZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abahlala emaphandleni bathi idola leZimbabwe likukudeka ngamandla emkambo wemali kahulumende njalo lowensitha, okwenza ukuba bengenelisi ukuziphilisa. Namhla idola elilodwa leMelika lidingwa ngamadola phose azinkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 3674 Zimbabwe dollars, emkambo kahulumende. Libiza amadola afika inkulungwane eziyisithupha, 6000 Zimbabwe dollars, kweminye imikambo yensitha. Unkosikazi Tryphene Mpala owesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMatabeleland North uthi lokhu kwenza ukuba behluleke ukuphandela imuli zabo ukudla.
Kunzima kakhulu ezweni lakithi eZimbabwe ngalezi nsuku. Siphila nzima kakhulu njengoba idola lakithi lawa. Sekumele sisebenzise idola laseMelika. Okunzima kakhulu khona ukuthi uze ulithole, uze ulihlanganise. Ngapho izikolo sichajwa ngalo idola laseMelika. Ende thina ngapho silithola nzima. Sizakhamizi isinkwa siyidola emakhaya sisakhulumi vele kunzima khona ukuthi sisithenge leso sinkwa sekuphile kanzima kakhulu.
Isaphamuzi seGwarayi eLupane uMnumzana Thembelani Moyo kulombono ofanayo.
Abantu sekungani bayatshontshelwa abaningi ikakhulu abantu abangamapensioners sebelokudlibelezela ngoba umuntu uyabe sithengisa i-airtime. Ikakhulu abanye babefuna amadatha abo WhatsApp. Instead ukuthi asebenzise irate e-black market kumbe yona lesitho interbank, uzathola ukuthi umuntu uyabe kudlebelezela ethengisa i-airtime wena umuntu idola le-America elilodwa yena ekunika imali engabo 1200. Kukati kathesi singathi siyakhangela irate iku 5000 ku black market. So abantu nje indlela yonke abayiphilayo emakhaya lapha kuzima kakhulu, ikakhulu ezitolo akusathengeki. Uthi athola imali yakho ye-RTGS ikakhulu ama-pensioners. Nxa besithi bayathenga bethole ngali rate lakhona liyesabeka, akuvele kuzima, abantu badonsa nzima emakhaya lapha. Indlela okuphilwa ngayo ngokuwa kwedola leZimbabwe hayi akuhambi, akuhambi sibili.
Uthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eLupane.
Sebephila ngendlela eziningi ikakhulu emaphandleni, uthola abantu emgwaqweni lapha kuyathengiswa amajodo omthwankela kulento zemvelo ezinjengezihlahla egangeni lapho ungathi uyanazelele ezemvelo sekubhidliziwe, abantu bayatshisa izihlahla ezinkulu ezamaphane lezi bethatha i-advantage yokuthi ilizwe lakithi vele alilamagetsi.
Kodwa uMnumzana Belief Gawule olevenkili etsholotsho njalo kubandla leZanu PF uthi kulabantu abadala ukuthi idola leZimbabwe liwe okumangalisayo.
okwenzakalayo ukuthi ngabantu abalenjongo yokuthi kungancedisa lako ekuzondisene abantu njengoba sesilanda ukhetho into yokwenza ukuthi abantu bazonde sibili kakhulu ukuthi njengoba silanda ukhetho akula yinye into ngaphandle kwesupportage
kuphela. Umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le Citizens Coalition for Change kavumelane laye.
Umnotho nxa usezandleni zabantu ababusayo behuquluza okutsho ukuthi le mali yelizwe iyabe ingelaso isisindo. So ukuthi kublenywe abanye abantu akusizi ilizwe aliproduce lutho, akula production.
Othengisa imali emkambo wensitha uMankomo uthi idola leZimbabwe lithengiswa ngendlela ezishiyeneyo.
Ngapha emkambo omnyama kublack market ithi 4.3 kusiya ngokuthi ule malini. 4.3 nxa ule $10, $20 ama small amounts. From $50 sungathi idola ulitshintshe nge 4.8 kusiya kubo 5,000. Singasakhuluma ezitolo into yedola sungayithenga nge 5,000 kusiya phezulu. Izindaweni ezinjengabo Harare $1 sikhuluma namhlanje $1 is equivalent to 6,000 RTGS.
Ukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa. Lalahlwa ngomnyaka ka-2009 kulandela ukugudeka komnotho okumangalisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulandela ukwaziswa kosuku lokhetho lwalonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo, iningi labasakhulayo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukuphuza kwedale lephalamende ukulungisisa eminye imithetho emayelana lokhetho egoqela owe-Electoral Amendment Bill kuzavalela phandle abasakhulayo labesifazane uba bengakhethwa ngobuningi ngosuku lokhetho lwalonyaka lokamhla ka-23 Ncwabakazi. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe sithi akula mthetho omayelana lezokhetho ongapasiswa lidale lephalamende olakho ukusetshenziswa ekhethweni nxa umongameli esebeke usuku lokwenza ukhetho. Usenzeni Maphosa okhokhela abatsha kubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change uthi kusakude phambili ukuba abatsha bengene ngobuningi babo kukhetho eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemithetho elawula lokhu.
Akuqakathekiswa ubumeli babasakhulayo njengeqembu elidinga uxhaso lokuvikeleka. Kukanti imbono yaleli qembu ibalulekile ekulungisweni kwemithetho ngoba beyibo abaningi elizweni njalo abaphathwa yileyi mithetho eyabibekwa. Intsha ifuna ithuba lokulungisa imithetho ezaletha intuthuko lempucuko. I-Youth Quota le-PR ibizama ukufaka ubumeli balamaqembu kuma-decision making bodies lanxa nje bebesiba balutshwane.
Kodwa uNyari Bechani, umsekeli kanobhala obona ngezemithetho kuhlangothi lwabatsha ukubandla leZANU-PF koBulawayo, kavumelani laye.
I'm not into the thinking that ama-bill angakaphaswa e-parliament a-affecta ontanga ukuthi bekhankase in the 2023 harmonized elections. And the futhi the environment is actually friendly for the youth and the women. And ngibona ngani vele this year kuzaba labo mama abanengi lama-youth amaningi ku-parliament.
Umnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekholitshini le-National University of Science and Technology, uthi okungaba kubangela ukungatholakali kwabatsha kwezombusazwe kudalwa inkokheli zamabandla ezombusazwe.
Ama-youth ukuthi be-participate kuma-elections kusukela kuma-political parties. So akusikuthi kwenziwa imithetho ekhona ngibengekho. kungathi kusuka kube le capture ukuthi abanye bathi party ngeyethu safika kuqala abayenze beswele ukuthi kanti manje thina singena ngathi khonapho ikakhulu kuma-opposition but wakhala maybe kubandla elibusayo bayaphuma bekhankasa bathola siyababona belawo ama-youth acacayo ukuthi nankana ama-youth balabo laphana.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi umthetho obunjwayo owe-Electoral Amendment Bill kawulani lokungaphatheki kwabatsha kwezokhetho eZimbabwe.
Mbonani, akutshintshi lutho lokho. Ukuthi i-bill leyade lifuna uku-amenda li-include ama-youth akutshintshi lutho. Kakwenza ukuthi bebe balutshwana ama-participator kumbe bebe baningi ngenxa yokuthi i-bill ezilona engakaphaswa. Akulanto elitshintshayo ku-status quo ukuthi ama-youth vele yona adi-participate-a njani. But okwesibili kumele sinazele ukuthi i-amendment yenzwa ku-constitution laphana engezela i-youth quota yalani ama-youth ayi-10. It's a constitutional obligation. Ongaw ukuthi ma kusiyavotwa kumele ukuthi i-constitution ilandele.
Unkosikazi Virginia Mabhiza, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho, uthi i-Electoral Amendment Bill ingapasiswa ibe ngumthetho kayisoze isetshenziswe ngesikhathi sokhetho oluzayo.
The law is very clear on that aspect. The constitution specifically says that any law that seeks to change.
Isisekelo sombuso sibeka egcekeni ukuthi nxa kulomthetho omutsha ovela edalele iparlamente ngemva kokuba umongameli esebeke ilanga lokhetho, lowo mthetho awusasebenzi.
Abacubungula ezombusazwe bathi akusoze kwenzakale ukuba abatsha bengene kudalele iparlamente njengalokhu akade bekudinga obekuzasekelwa ngumthetho obunjwayo, i-Electoral Amendment Bill. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku-Live Talk namhlanje, The Connection, sikhuluma labasakhulayo abakhala ngokuthi ukuphuza kwedalela ePhalamende ulungisisa umthetho o-Electoral Amendment Bill kuzabavalela amathuba ukuthi bancindise kuhle kukhetho lwalonyaka kutholakale bebaningi.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Inzisa yengoma kaSikhosana ethi intethe. Singekehlukani sihlobo ukuthi sikhangele izinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu singasavumi ukuba nasiqhubekele siphambili ngohlelo lwethu. Ingcwethi ezicubungula izomnotho zithi amabhokiso okugcina impahla eziligugu zilondolozelekile emabhanga ama-safe deposit boxes kawadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali. Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela kwenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe yemunumzana Jacob Ngarivume ubiwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu o-High Court wazise ukubana usafuna isikhathi sokuthi ahlaziye ukulethwe idale lakhe namhlanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngu-Praxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.